Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande obesipha indaba le ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-10 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla le-CCC izolo emhlanganweni we-rally equtshwe enesigwe enkayi.
Uyirali yethu iqhubeke kuhle kakhulu zange sithole umbiko emibi laloba nje bekulamapholisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula.
Zindala zombili, kambe umnumzana Nelson Chamisa uzanqoba na umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufanisi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi babumnankagwa ngakaluwini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele budlame lobumenemene esethi kujwayele kusenzakala kuleyani indawo.
Ibandla le-CCC lithi likhala lomndeni wamalunga iqembu le-Rumba ele insimbi zejwane ababhubhe engozini yemota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla leli emhlanganweni ye-rally equtshelwe enesigwe enkayi lasemhlolo elubhane esola inyathelo elithethwe umholi walelo bandla umnumzana Douglas Muonzora elokuthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umnumzana Chamisa ukhulume kuleyo mbuthano njalo ukhangelelwe ukuba sesigabeni sewange lebhinga kumalanga alandelayo amalutshwana. Ukuze sizwe okuningi ngale imihlangano lokwenzakale kumarali la, usithandekile Mhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli seMathebeleland North kubandla le-CCC.
Abantu bebezile ngobuningi babo, bekungabizozwayo sibili abantu bebenyathelana, bekhanya sibili bethabili, amajahe etshaya izinkwelo, ogogo labo labomama betshaya impululu, bekhanya bemthakazelele sibili umongameli wabo ngenxa yokuthi belibona ijaha elincane eselizimisele ukuthi lingene embusweni. Hayi, abantu bathokozile sibili kakhulu njalo bathembisele ukuthi bayavota kakhulu. Siyababonga kakhulu abantu bakithi abenkayi.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe kulomhlangano ngumnumzana Chamisa kuyini?
Baba uChamisa ukhulume kakhulu ngezokuthuthukisa isigaba senkayi kakhulu, ukuthi konke umnotho okhona enkayi North kumele ukuthi utholakale usiba yinzuzo wabantu abahlala kakhulu enkayi North. Ukhuluma kakhulu lokulungiswa kwemgwaqo enxa yemsakazi la uyazi ukuthi inkayi ilomgwaqo osowafayo osagugudekayo okuthiwa yibulawa nkayi road. So ubaba umongameli uthembisile ukuthi nxa yena engangena esihlalweni umgwaqo lwana yiwo ozahamba mqoka ukuthi ulungiswe, kulungiswe inhlalakahle yabantu, izibhorane abantu bezuza amanzi. Uthembisa kakhulu ukufakela abantu izibhorane, kakhulu izibhorane ezakulezi nsuku ezisebenza ngamasola kumbe amagetsi atholakala elangeni. Hayi, bekukuhle sibili kakhulu, abantu bakhanya bekuthokozelela lokho akukhulunywa ngumongameli. Ukhuluma into eziningi kakhulu, ezinye singeke sazibalisa sizigqede njengoba sikhuluma sisemoyeni.
Esuka khona ngapho enkayi uya kuphi umnumzana Chamisa?
Adrese abantu abaningi futhi ke endaweni yaseLupane esomhlolo stadium. Esuka lapho uyakuza kuya eWanke East, eWanke West, eBinga North, eBinga South. Kulona leli iviki esikilo uzabe bhoda kakhulu lapha eMathebeleland North. ekhankasela ama councillors ekhankasela ama MPs ethu ukuthi engene njalo umumo kumbe inkomba sezikhomba sobala ukuthi ama MPs ethu asengena ngobuningi ama councillors ethu asengena ngobuningi kulandela lokuphuma ekhethweni kwebandla le MDCT siyamukela abantu abaningi kakhulu abavela ku MDCT besithi hayi sebebonile ukuthi bekungumdlalo nje kuphela nanku phela omonzi wala sethena yena sechiya ukhetho so abantu bahle bathi hayi singeke siphinde futhi silandele labo bathi baphikisa bekuleli bandla bonke bazile ku CCC ngobuningi babo njalo lokho sokuphe ithemba elikhulu kakhulu ukuthi hayi inkai north lenkai south lamanye ama constituencies athi zethethwe izano aseyabuyela futhi kubandla lethu le CCC
akubanga lokunye okuphazamise umhlangano yini sesikhangela lapho oqhutshelwe khona
irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu azange sithole umbiko emibi laloba nje bekula amapolice ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula uthi angale bekula amapolice ade bhotabhota asazi ukuthi bebekhumbulelani lalapho ke umongameli esesukile esehambile abantu basele bethokoza kakhulu basele sekungumpululu besina begida kukhanya ukuthi hayi abantu bathokozile kakhulu made ngikhuluma labanye abantu bathena hayi sebeyavota beqinile kakhulu njengoba bebone umongameli wabo ohlale ekhulunywa kakhulu bemzwele emsakazweni bembona emapikitheni sebeze mambona buso ngobuso kwelakithi lenkayi lapha so lokho ke kuphe abantu isibindi lenjabulo lentokozo
lo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli seMathibelele North kubandla leCCC obexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa izolo ubele rally eHarare lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe elezana uPF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe abebandla eliphikisayo leCCC esithi ngoba bahlala bethembisa ize eminyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko eliyenziwayo Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekulenkulungwane zabasekeli bezanu PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uthe lonyaka ibandla lakhe lezanu PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni kasibakhipheni e-townhouse kabaphume kuma-constituencies wonke ngitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare umnangagwa uthe ibandla le-CCC kalilambali yelizwe esithi iZANU-PF yilo lodwa ibandla likazulu weZimbabwe okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa
kasazwisisi izinto ze-technology okunye kuyamphica lokhu siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani sephungu tatazila lapha lalapha yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina asihozani labantu abadala abantu yibo abazahlangana laye ubalot box mhla ka 23 August 2023
ekhuluma kulumbuthano ozamela iZANU PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakala kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe
ukwakho inkosi yayakha lama balls sisizilanga 32 abantu sebamanzi ahlanzekileyo lama gate njalo sesibisa ama transformer la ukuthi digitalization ama wifi ethu asemaningi sibili
ukulumhlangano ibandla leZANU PF lamukele ababe kumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Japajapa ababe kubandla le-Pollard begokhelwa ngumnumzana Divine Hobe omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla leZANU PF
ikakhulu ngingathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe. Kodwa sithe sesibona ukuthi singangenanga kunjalo, singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho olukhona. Sasesinanzelela ukuthi njengoba umongameli besivele sisebenza laye.
Lokho kusekelwe ngomunye osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Othilia Maphosa.
Ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu. Ilizwe lethu liyakhwanga amakhiwa. Amakhiwa sakhipha ukuthi thina senze sikufunayo. Ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. Ekumasabhapha sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe. So kumothi sithi phambili eZANU-PF. Sithiye kunyama branches okungelancedo. Thina salilweli ilizwe leli because sisiza ubuhlungu.
Umhlangano namhlanje ube ungowokuqala edolobheni leHarare owezanu-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayile ephalamende kanye nomongameli welizwe. Umongameli Mnangagwa uqhubeke esithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo, ukulungisa igceke lendizamtshina le-Robert Gabriel Mugabe International Airport lokunye. Uthe uZulu weZimbabwe kaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba isithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho. Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kaNcwabakazi. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli omutsha mnumzana Nelson Chamisa ngomkhokheli webandla le-CCC baya phambili ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo elizweni jikelele. Ababili laba bagcwalisa izinkundla bethakazelelwa ngabantu lapho abaya khona. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba ababili laba bethola abantu abaningi emhlanganweni yabo, ngubani kahle kahle okhanya ezanqoba? Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu, yena ofundisa ezombusazwe eWits University kwele South Africa.
Amathuba anika budedengu njalo malutshwane ngobana abantu bayabulawa, wayethuselwa ngodlami. Lokumenemene ifraud yokutshontshwa kwamavoti siyakwazi ukuthi khona kuleliyana. Ubaba uChamisa uvume ukuya ekhethweni kungenziwanga ama-electoral reform. Le landscape yawo wona ama-elections ingazange yalungiswa. Le media coverage ukuthi amabandla aphikisayo avezwa njani ku-publicity lapha eyama-newspaper, lama-radio, lama-television. Konke lokhuyana kungahlangana kwenza ukuthi amathuba abaphikisayo amunqane kakhulu abe malutshwane kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena sesike samuzwa ekhuluma emihlanganweni yakhe esithi hayi abantu baza ngobunengi, ngakho uyakhola ukuthi hayi impela uzanqoba kulolu khetho. Alubana lute lwaqhutshwa kuhle impela kungekho kungela bumenemene okhuluma ngabo, umbona enqoba yini ngempela kungela uqilibezela ubaba Mnangagwa?
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufanisi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba Mnangagwa ngakaluyini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele, udlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleyana indawo.
Ilunga le-CCC elibuleweyo libulawe kathesi ama-international observers esekhona elizweni ikakhulu awe-EU. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela be-EU lamanye ama-observers azaphuma lama-reports yawo?
Nxa bezafakaza ngeqiniso baba, kuzamele bakufakazwe ukuthi udlame lusetshenzisiwe, ngoba ukubulawa komuntu oyedwa kupolitiki kuyethusela abantu abalinani, kwethusela abaningi. Uma wathi kill one to scare a thousand, yikho kwenzakeleyo laphana ukuthi konkhani ukubulawa kwayintwana umnumzana kwethusele amavoti amaningi kakhulu aselokwesaba nje sikhulumo.
Sibone uMonzora laye ephuma kulolu khetho. Ukuphuma kwakhe ubona kuphathisa uChamisa uMnangagwa kumbe akusoze kube lomthelela njengoba esithi kasoza endo semuntu?
Ah, kula mthelela usedlile imali ayiphiwa elizwe usesiyahlala phansi yikho akusebenzelayo angubona umthelela ngaphandle kokuthi nje usetshenziswe yilonto elibandlela ibusayela amnikeza leyo mali lokuthi aphikamese abaphikisayo emananini.
Alo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolitshini le-Wits University kwele-South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa amathathu aweHarare awetheswa icala lokuntshontsha imali eyinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu $45 eyayingeyobufakazi lokuchisa inkamba yeHarare Central balandule leli cala. Iphephandaba le-Newsday liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe umkakhe isicoco se-Jairus Jiri Humanitarian Gold Award esithi inhlanganiso yakhe e-Angel of Hope isifanele lesi sicoco. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Awushimi akengethule nje amazwi usizi olonzakeleyo ukwehluleka kwahulumeni waleli lizwe ukulungisa imigwaqo ukuze kwabangela ukuthi abafana bami bensimbi zejwane bangene engozini empi eziyathatha le mphefumulo esilusizi kakhulu kakhulu. Sikhala le muli, sikhale esitoko labangani, sikhale lelizwe lonke jikelele. Sithi inkosi kwenzile ibivelisazi phambilini ukuthokozisi kodwa ngenxa yemigwaqo yakithi lapha elizweni lethu. Umgwaqo weVictoria Falls from eBulawayo uye eVictoria Falls kakula langa lamaru ungabanga lesidumbu somuntu esingene engozini ngamaphotholo akhona. Amaphotholo akhona aku 500 centimeters deep. Ayesabika somaphotholo amancane la imoto zihamba egangeni ukuthi nga kungathatha naza 5 years futhi abadala bebuyene. Angazi asivuseni inkophe.
Ah, Studio 7, Studio 7. Hayi mina ngibonga umculo wesh ingoma madodhe. Ngibonga ingoma madodhe, ingoma yeBhoso. IBhoso ihleli phezulu, izoyithatha kumele ithathe ingoma le Nkosi yami Fethi Kwala. Hayi hayi, wesimbi yaseZimbabwe bona nabo splash kanti nikuphi kanti. Hayi siyabonga ingoma madodhe, ingoma leni iBhoso yesh 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 yesh. Chila moya, ayizoyithatha ngenkani straight. Nakhona nje siphathe siphezulu kokucunuka kwalo sisi lwamagama akhe abathi ngulinduma Phosa lo. Ya phela imnandi yona imali vele engcolile. Yokukhohlakalezana. So mangawusujwe mntana sekhaya kodwa ke ngwakho umlomo kungasho liphinde futhi ufakaze ngomlomo wakho usazi ukuthi iZimbabwe injani abantu baphila ebunzimeni obunjani. Wena ngenxa yemali yathengisa uJesu eJudas sokufakaza ngwakho umlomo uthi wena ngibuhle wodwa obokuzana. Lidlele beka amathambo. Ngidlulisa amagama abantu ayindudozo abantu basetsholotsho bashonele iqhawe labo Nkosi yami. Siyazi ukuthi athi bemthanda kakhulu bemkhonze kakhulu umfanadi bemlandela nje ngokwenza wobonke ngendlela yakhona ukufanisela. Ngilisa kakhulu amagama endodozo ngibonge Studio 7 umthimba lo ngifaka siwela ngilaphela ubhanda
Studio 7 Studio 7 njani kadala ayithi nasiyachona ngobeshona njani lana kulo baba lo obekhuluma amanga ethi eZimbabwe akula opposition party ethi ochamisa ngama opposition party mina embusuku ngabezana hayi amanga madoda amanga makhulu shuwa umuntu wezano ungakuzo khuluma into enjalo kodwa uchamisa umngane bezano amanga lawa khuluma baba asilaleli ingcekeza thina eZimbabwe abantu bayahlupheka zintandana ke yabala president abala president eZimbabwe abantu bayahlupheka bafana lezi ntandana umuntu ngakanina loyise eZimbabwe uyabona abantu badonsa nzima so wabonile izona abantu begcwala istreet in bedinga impilo kungela msebenzi industrialist ngamacheche fire so awobona khonoko senzakala emazwe nonke jikelele lokho ubona uphila nje ucabanga nje hhayi bo baba akuhlambuluke lawo engqondweni ucabanga ubona ububi lobuhle obenzakala elizweni laphana elizweni akulalutho ncekeza yodwa lapya abantu bayahlupheka hambe emakhaya ubona into kunjani especially sengikhuluma kuyahamba khona ematebheleni yonke jikelele ayikhangele ukuthi njani nje singakhulumela ukuthi kumbe mhlawumbe nge-tribalism ngitho esayithi nengihamba kiyo kakhulu khangela ubhiyeke ukuthi kunjani usiye emberengwa le ubhiyeke ukuthi kunjani akubona ukusitshela amanga lapho khuluma into ezingayisizo lafamba kuzane yakho kakhula kwauma ukakhulelwa esithulelela channel athi ngiyabonga ukhuluma ngosibana ngolokutsala
yimsakazi onyakubingelela lani bantu abakulo msakazi angikhethi ngalibambanisa lonke labalaleli bomsakazi ye bazali kathesi isikhathi esesikizo basamangako izanu p f ayiyethuseli nje yabantu iyabhida itshele abantu ukuthi khona kulempi nxa ungavoti okungayisikho so bazali ngiyalicela ha selilesikhathi lokhu selikujayele lokhu lingesabi ukufa bazali lilungise ilizwe lenu ukufa khonokho kuzayenza ukuthi ilizwe lilunge kungela kufa ilizwe
studio 7 linjani basakazi bethu abahle nabalaleli ngezindawo ngezindawo hhayi kumela ngiziphilele lana egoli ngisathanda ukuthi ngike ngikhuze umdala lapha umdala lothi ungukhumala uthi ula egoli uyabona mdala uma ungazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele ngcono uyithulele uchaza ukuthini kahlahle uma uthi ezinye ezibabhakula i-opposition ma uthi TPC nayiza kahlahle uchaza ukuthini so uchaza ukuthi abantu basezimbabwe benzeni kahlahle ufuna ukuthi bonke abantu basezimbabwe lena abasapota ama-opposition party basuke babuye la egoli ngoba wena wahluleka ukuphila ezimbabwe wabaleka weza la kahlahle uchaza ukuthini mdala awuchazeli lapho mdala ubufunda ukuhlonipha isizwe uhloniphe namazimbabwe uma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uthule than ukudlalisa idatha lapho usitshela into efana le zithulele nje mntu kwenkosi mayengekho into oyaziyo siyakukhuza into yakhona engiyakuzwa namhlanje iphinde okwesibili ngiye ngakuzwa ikhuluma futhi namhlanje iphinde okwesibili baba ma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele manje wabaleka wazala igoli ufika la igoli uzofluensa abantu ukuthi ezimbabwe kuna-opposition uchaza ukuthi abantu bonke labana abahlanu abalandela ama-opposition party ubuzinuka amakhwapha serious uzinuka amakhwapha uzihloniphe uhloniphe nesizwe ngiyabonga
Studio 7 ngiyabingelela bakithi ngiyabingelela emsakazweni wabantu bonke bakithi silobuhlungu obukhulu bakithi nalabantwana wensimbi zeva mina ngizala echorojo lapho abasuka khona labantwana ngizibuhlungu ngizibuhlungu laba abantwana bakithi ade besithi baphilisa iimuli zabo angithi idudi kubazali bakama-eli bakithi yazisise sinangeni and bebesiduduza besihlabelela ingoma ezimnandi kakhulu and bengizithanda into izingoma zabantwana bakithi ashe usathane lamandla
kuyenzeka kube yigumgumgumgum hlelele umhlelele ake sibongeni bantu bakithi be-studio 7 sibonge bantu bonke hhayi imibono ezahlala yehlukene njalo kodwa into engiyicelayo ukuthi abantu asikhangeleni ukuthi kade vele silwelane abantu silwelane then kule nkulumo le engilimazayo engithi noma ngiphupha noma ngihleli ngithola ukuthi hhayi i-politics yezimbabwe ayiso politics it's a tribal politics engayaziyo ukuthi abantu laba bathanda ukugqizelela ngendaba ze-tribalism baza kulungisa njani lapha inkulumo esikhuluma ngayo abantu abaxabanisa abantu izanu PF kanti siye sabana ukukhuluma direct ukuthi ungapho ukuthi umshona uthi umshona uphi umshona because amashona kafani into engikhuluma ngayo ukuthi bantu ake sinanzelele ulimi lwethu uyazi ukuthi ayisozimbabwe kuphelela abantu abalelimi ezehlukeneyo sonke silelimi ezehlukeneyo ukwenza kwethu akufani kodwa into yokuthi sibamba iyafuneka singafani njengabanye abantu abathi bona hawu kufa abantu abangakhi namachangana abangakhi that's what you are trying to do bantu bakithi ilizwe asilitholi abanye abantu bazazithola sebe-countryless bengaselandawo ngoba ungabuloku ukhuluma kanje akusoze kukuncedise ungakhuluma umane ukhulume uthi hayi bazabona bazabo bobani shem kwadlula lokhu bantu bakithi kwadlula lokhu abantu ake sihloniphaneni sihlonipha abantu silungiseni into umuntu omubi yizanu PF kuphela izanu PF kuphela thank you
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki, lifake nje imbono yenu. Kwehlukana kwembono ayisiko ukuthi abantu bathukane. Siyabonga. Kweze Melika, abatshutshisi besigaba seGeorgia ngapha kwele Melika bakhangelelwe ukwethesa amanye njalo amacala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngeviki ezayo. UTrump ukhangelelwe ukwetheswa njalo amanye amacala alitshumi lambili. Ubikwa watshela iziphathamandla zalumango ukuthi zimele zimdingele amavoti okwengezelela ayewatholile ayengaphansi kwakamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Baba Gande, kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia, ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo wayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes, ukuze-ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi Georgia liluzile, bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela, kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali-ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza-ke khona ngale lakho ukuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathini, engikubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathese ngathi uyaba ngumuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa-ke isikhathi lesi sesiside kusuka khathesi kusiya kuNovemba ku-2024 lapho uzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo, sebekhangela ukuthi ha, lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikho engikubonayo ngokuthi kasoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani, ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well, okokuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump, wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphonta ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yikho-ke angilaqiniso ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarali akhe la ekhampena, bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa ukudelela okukhulu kakhulu. Kodwa-ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oweyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kula.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kwele Melika. Thank you.
angifuni umjolo, angifuni umjolo, angifuni umjolo, hayi umjolo yanyusa madu, angifuni umjolo, angifuni umjolo, angifuni umjolo.
Dala B lo page besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje umjolo uyanyisa umjolo angewufuni. Igama lami nguChris Gande, ngilivalelisa ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.